Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 yesonto mhlaka 19 kumphalakazi 2021 ngo Cape Town. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu abaningi sebelungiselela ikhefu leChristmas eZimbabwe ngesikhathi limemetheka ngamandla igcwane le-COVID-19.
Angiboni kuyinto enhle ukuhlanganisa abangane lehlobo ngeChristmas.
Odabuka eZimbabwe ohlala kule-South Africa ujova ibhayisikili esuka eGoli elubhekise eZimbabwe.
Injongo yami awareness ye-COVID-19.
UZulu uvalelisa uDiwamavinga. Wayelwela ilungelo loluntu.
Ngizahlala ngimkhumbula njengomlweli wamalungelo okade lokuzimisela okukhulu.
Uyakhala ugogo odika nika ukudla ngabalandeli bebandla leZanu-PF nohulumende.
Basiphiwa ukudla, ukudla kuphiwa bona abezayo.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Sebelungiselela ikhefu leKhisimusi eZimbabwe loba limemetheka ngamandla igcwane leCOVID-19 elibulele abantu abathathu izolo elizweni. UMavis Gama usethulela lolo daba.
Abantu abaningi bathi bazalandela iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19 ngekhefu leKhisimusi. Kube labanye njalo abathi kunzima ukwenza lokhu ngesikhathi behlangana lezihlobo labangane. Bathi bayakunanzelela ukuba liyamemetheka igciwane leCOVID-19 eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Ngakho ke lilakho ukumemetheka ngamandla ngesikhathi sekhefu leKhisimusi. Umnumzana Joseph Dube ohlala koBulawayo uthi akumelanga abantu bebuthane ngekhefu leli.
Angiboni kuyinto enhle ukuhlanganisa abangane lehlobo ngeKhisimusi senza imithimba ethize ngesikhathi lesi seCOVID. Ungasi COVID yodwa eseyisabelayo, leflu lesigcwele indawo yonke.
Umnumzana Pastor Mpofu uyakusekela lokhu.
Mina, because of this new variant Omicron, as lo mdalo ngezwa kuhle, I wouldn't want to expose him kakhulu. So it's just Christmas with the inner cycle ye family yetu. Ngiyabengavakatshi kangako, just gonna be there labazali endlini, enjoying the meals ze Christmas. Ngithi yakwazi ukuthi zeyi-7 colors. Ngizabe ngizirelaxele nje endlini.
Kodwa unkosikazi Agnes Mlilo uthi uyabe ezijabulela lezihlobo loba limemetheka igciwane leCOVID-19.
Angiboni ukuthi likoroni yedlula leyi 5 years. So lisho ukuthi singaspenda 5 years singavisithelanga ama-friends le-family. Hayi ke mina ngiyavisithela i-family yami.
Unkosazana Odetha Ngowe laye uthi uzahlangana lezihlobo ngekhefu leKhisimusi.
Leli kefu le Christmas sizayenza lokho sakuyenza ngomnyaka ophelileyo odlulile. Sahlangana lezihlobo, sakosa inyama, sajabula thina, COVID or no COVID.
UJunior Moyo uthi uzakwethekelela labo acabangela ukuba kabalagciwane le COVID-19.
Mina engingakwenza ukuthi ungakhuluma lezihlobo nabangani, babuze ukuthi bona basesimene sinjani. Lami ngizicheck ukuthi ngisesimene sinjani. Then if phakathi kwethungelo le-COVID, ngizokhona ukubavakatshela. But if kuyabe kulowo le-COVID, lami angeke ngivakatshe ngoba ngizobe ngingafuni ukuba le-COVID.
Unkosikazi Martha Sibanda ohlala e-Country Park koBulawayo uthi kayisoze ibe mnandi iKhisimusi yalonyaka ngoba abantu besesaba ukuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19.
Ngibone ngani ayisoze yajabulisa kakhulu. Ngoba abantu abasoze bachilise ngendlela abakhangelele ngayo ngendaba ye-COVID. Abanye futhi bazayihleka ukuvakatshela ezinye izihlobo, especially labo abasemazweni, ukuthi bafinyelele ukuzofika ngapha eZimbabwe. Kuyabe kunzima kakhulu ngendaba ye-COVID. Bone ngani okunye abazabe bekwenza abantu, yikuthi abantu bazabe bezihlalele ezindlini zabo ngendlela yokuthi bese saba umkhuhlane weCovid.
Kuyabe kungelabantu lonyaka emzini kaNkosikazi Lois Mabhena ngenxa yeCovid-19.
Ngoba ngenxa yomkhuhlane lo omemethekayo kakhulu weCovid-19 ospreadayo. So mina lemuli yami umbona sizadlala sisodwa lemuli yami singavakatshanga. Njalo kunye izihlobo zethu ezikhatshana kababuyanga. Thina silokuthi nxa izihlobo zingabuya sihlangane sibe baningi kudliwe kube mnandi kujajule. But lo nyaka hayi kuzabe kulomahluko.
Abezempilakahle baxwayisa abantu ukuba bengayekethisi iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane weCovid-19 otholakale ebantwini abedlula inkulungwane ezimbili 2106 izolo eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kusenjalo umnumzana Mary Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa uchova ibhayisikili esenzela ukulimukisa uzulu ngobubi bomkhuhlane weCovid-19. Usesendleleni elubhekise kubulawayo. Sikhokela ye esefika eMusina.
Injongo yami awareness eCovid-19 kanye nje neminye imikhuhlane engabe ikhona esiyitholayo. Ngoba ma ungakhumbula ukuthi iCovid ibuye ngeumnyaka ka-2019. Abanye baba nayo, abanye basinda, abanye bashona, abanye bayaphila. So kuyikuthanda kwaNkulunkulu konke lokho. So engizokuthanda ukukutsho ukuthi abantu bakhuthazeke ukuthi behambe be tester iCovid-19, bevaccinate. Zama ukuthi sisebenzise imithi le esiyitholayo lapha. Wamanje ngoba ngisendleleni ngisaphumula nje okwemzuzwana nje ngizoqala futhi uhambo lwami. Okwamanje sengenze i-100 kilometers ngilapha eHammarskraal. Abaningi bahamba bechama uta, abanye bangisupporta, abanye uyabubona ukuthi umuntu ubuhlungu. Kodwa ke hayi, okwamanje nje isimo besisese right. And into engizwisa ubuhlungu, ifamily yami ayimvumelanga ukuthi ngihambe lolu hambo. Kodwa mina ngokuzimisela kwami ngizamile ukuthi ngiluthathe lolu hambo. Ngoba khona manje bayafona, abanye bangihalalisela uhambo oluhle, abanye bayakhala. So into yakhona nami ingizwisa ubuhlungu.
Ukwenze ngaliphi konke lokhu baba?
Kunje unkosikazi ubekakhala engavuni ngihambe. So into yakhona iyangizwisa ubuhlungu, kodwa omunye sezozitshela ukuthi hhayi unemali or akanamali. Mina into ezothanda kuyisho nje ukuthi anginamali, akekho nje umuntu onginikeza imali, njalo ngingumuntu ongasebenziyo. Ngiziphilela nje ngokugibela amabhayisikili, abaningi nje bayangazi. So hayi okuningi bengithanda ukuthi ngikukhulume mase ngiseduze nasekhaya.
Lo ngumnumzana Mary Ndlovu odabuka kwele Zimbabwe ohlala kwele South Africa. Sixoxelaye eduzane leMusina. Wayelwela ilungelo loluntu umnumzana Dewa Mavinga ungcwatshwe namuhla eJivu esabelweni seMashonaland East. Umlondolozi Ndlovu usedulela lolu daba.
Izihlobo, abangane, abalwela ilungelo loluntu labezombangazwe bathe gwaqa emzini kaMavinga lapho abamvalelise khona bencoma imisebenzi yakhe. Umnumzana Themba Chiveya okuhlanganiswe yeCenter for Democracy and Peace Advocates ngomunye wabavalelise uMavinga oselamaviki amabili wabhubha.
Udewa Mavinga, Mavinga ngizahlala ngimkhumbula njengomlweli wamalungelo okade lokuzimisela okukhulu ekulweleni amalungelo oluntu. Njalo ube ngumuntu okade elobuqotho emsebenzini wakhe wokulwela amalungelo. Ube ngumuntu okade senelisa ukusebenza labantu bonke kungalani lokuthi ngumuntu oyabe ekusigaba lesikhundla siphi.
Umnumzana Pride Mkhono owasebenza lomavinga kuhlanganiswa e-Crisis in Zimbabwe Coalition laye unxume kakhulu imisebenzi kamavinga.
Mina njengomunye owabalela amalungelo abantu ngikhumbula impilo kamuyi umnumzana uDewa Mavinga lo obengu-director wo Human Rights Watch kahle kahle kanye kanye lokuba yililoya lamalungelo abantu esingathi human rights lawyer. Njengomuntu obelothando ngelizwe lakhe leZimbabwe efuna ukuthi abantu bonke bebe bekholisa amalungelo abo lawa asemthethweni constitution kanye la kwamanye ama conventions iZimbabwe eyawasayinayo njengabo United United Nations Declaration for Human Rights laba African Charter for People for Human and People's Rights lokhu bekuyenza bhala ama incwadi eziningi kakhulu kankasela ukuthi uhulumende weZimbabwe ebe elungisisa udaba oluhluphayo kakhulu olwamalungelo abantu kodwa bengagcini kuphela eZimbabwe bebamba iSouthern Africa yonke.
Isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube uthi kumele kube lesifundo esikhulu ngomsebenzi owenziwa kumavinga.
Lizakhumbula uDewa Mavinga njengeqhawe ngoba ube ngumuntu obelwela ilungelo labantu zikhathi zonke, ube ngumuntu obehlala eqaphile ukuthi akhulume iqiniso engelakwesaba engelafavor, njalo ube ngumuntu obesenza ukuthi uhulumende azikhuze kokuningi akade engakwenza okuhlukumeza amalungelo labantu. Ngakho ilizwe leZimbabwe lilahlekelo kakhulu.
Umavinga owasebenzela kunhlanganiso e-Human Rights Watch waziwa kakhulu ngokulwela ilungelo loluntu lokuchothoza uhulumende ngendlela ezakhayo. Akwaziwa ukuba wabulawa yini kwele South Africa. Uchiye umkakhe uFiona labantwana abane. Ngimele iStudio 7 ngumlondolozi Ndlovu.
Wenze emaphandleni namhla zisenkabazwe. Uhlelo lwezamaphandleni uEzra Jesus Banda uxoxa logogo othi uncitshwa ukudla nguhulumende.
Ayitambambo ule 94 years ulapha uTenfeld evungu. Kuhamba njani kati gogo impilo ikhanya inzima? Uthi inzima kuhamba njani la?
Inzima sibi kakhulu. Asiphiwa kudla ukudla uphiwa bona abezayo.
Uphiwa bezano. Kusenziwa ngubani lo?
Kusenziwa ngoyo umbusi nangagombe. Nangagombe ngibona laba basipho abapha abantu ukudla.
Bathi uphile ngani wena?
Hayi, bathi hayi kakhulu.
Bayakwazi ukuthi asowezano?
Ye, bayakwazi. Kusukela kusesele umunyanga ngomgaba. Azange ngiholile uhle. Kuze kube namhla.
Hey. Nxa bekhuluma nabo bathini? Uyababona ukhulume labo?
Laba yinto siyazi kuyabhaliswa. Wabhaliswa. Phela mina ibizwa lisaphuma.
Unga. Kuyini wena uvele uyiphi iphathi?
Mina ngiyi-MDC.
Uku-MDC?
Alliance.
Wasukela kudala ku-MDC?
MDC ngo-99.
Ngo-99? Kodwa wayingeni? Abantu bezano bengitsho gogo, ngibuye nomuntu wezano yedwa. Ngicela ube lapha ndoda. Ugogo nawo wena ukuzano. Nxa ubona umuntu omdala ongaka limncitshi ukudla uthini?
Lapha kule system embi politics. Abandaba lezano kwazi amaxhego ugogo over age basebenzisa ipolitics. Abalanda abazali abasizalayo abensika abantu abadala abasidabulayo lungu MDC lungwali party bathi umsebenzi khonoko yibo sidabulayo abasizalayo la abazali bethu. Akula politics phakathi ekudleni. Mina ngihole ngingumntwana ngine 35 years 45 years 50 years but 98 100 years 103 kapatoni lutho nginceda ngani khonoko.
Alikukhulumi lemhlanganweni wenu
siyakukhomba vela
owabe kwenza kwabe kuyini kwangasoyilini abantu bezana
ngabantu bezana politics abantu bezana straight direct awumela khona ukuthi abantu bezana
abezana ngani thabo ukuthi wena ungezana ukhona umqinisele ngakho
ye ngabezana straight abafuni babali futhi bengabazali babo abancisa impilo yabo abasizalayo singabazi isizukulwane
kodwa nje izandla abe MTC kodwa yebo sidabula igogo lapha silapha thina singabo laba
abagogo longubizile uyambona lapha wena uyambona gogo
ngiyambona kakhulu kabi sinini
uyakutshela ukuthi ugogo uyadibeka liyakaliwa kudla iwelfare
uyancitshwa soja welfare kayihole
so nxa ubatshile abanye bakubathini
bathi bangabe MTC babancitshwa bathi ngabe MTC why no reason why kodwa yebasidabulayo abasizanayo bengabazali okhoko ogogo ndasinabantwana nane 35 years 45 years but iyahola everything loku aholi kathola ilungelo lakhe engumntu
ukuthi ngobwenzeni ukuthi ngoba wasapota enye iphathi
ye kuphela simple that uyafoswa ukuthi asapota
kodwa uhulumende bela kawufuni lokhu
hayi kakufuni
uhulumende kakufuni lokhu kwenziwa ngabantu bona abakhona besigabeni
exactly
ngoba lokhu ukudla kumele ukuthole umuntu onke
kakufuni
uzayenzani manje ayita?
Ah ngizasihlalela. Ndabe impilo ngabantu ababuthi.
Eh?
Ndabe impilo ngabantu ababuthi.
Lapha sizwe uEzra Jesus Spanda ekhuluma logogo uAida Mbambo ohlala eNkabazwe. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe. Lizizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Sangene kusigaba esilandelayo. Sesangele izwela kwamanye amazwe ngamafichane. Uhlangothi lwe-United Nations olubona ngelungelo loluntu seluhlolisisa ukubulawa kwabantu libutho esabalinise Tigray kwele Ethiopia. Kubikwa uba ibutho libulala abantu mahlana ngesikhathi kudinga amalucaca. Uhulumende laye uthi amalucaca yiwo abulala abantu abaningi endaweni le. Abantu abaningi batshengisene emigwaqweni namuhla esigodlweni sakwelesudan besola ukuhluthunwa kwentambo zombuso lemoto elaphinda labisela esikhundleni umkhokheli kahulumende u-Abdalla Hamdok. Bathi owavunyelwana u-Hamdok lemoto ayisikho abakususela u-Omar al-Bashir esikhundleni ngomnyaka ka-2019. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America. Umongameli Joseph Biden izolo othekelele ingcwaba lomkakhe wakuqala uNelia wafela engozini yomgwaqo lomntanakhe uNaomi ngomnyaka ka-1972 esanda kukhethwa ukuba amele iDelaware edalo leSenate. Abantwana bakhe abangabafana uBo loHunter baphepha engozini le yamjiya ethibeni. Lokhu kubikwa yi-Associated Press. Ngokusikhathi sezamasiko
lobaba mkhulu babelobola
usenzi namhla silobaba uMbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu sixoxa ngomkhuba wokuchinza.
Baba uDube, isiko lokuchinza leli liyisiko elijule kakhulu kangangokuthi angisoze ngiye ekujuleni kwalo ngoba lalihambisana nemfihlo yesizwe njengoba uzokhumbula ukuthi ukuchinza lokho kwakuhambisana nokwetshwama noma ukwetshwama ukwetshwama lokhu kwakulisiko elalingelokubonga ukudla okutholakala emasimini. Uzokhumbula ukuthi endulo ngesikhathi samakhosi uZulu noma ngithi amahlabe ezulu ayengavunyelwa ukuthi adle ukudla osekuvuthiwe emasimini ngaphandle kokuba inkosi ikugunyaze lokho. Lokho ke kwakugunyazwa ngokuthi kwenzwe lowo mkhosi wokwetshwama wawuphindwe kabili ke kwawuyizigaba ezimbili okwakukhona esokuqala isigaba sakhona kuphinde futhi kube khona esesibili esakuqala ke kule mkhuba eyayisenzwa kakhulu lapho isizwe sasibuthana komkhulu laphana kwenziwa imkhuba engeke ngize ngiyiqambe kodwa eminye yanyayazi angiqambi ngoba ijule kakhulu ithinta isiko lasendlunkulu.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Ngwenya. Qhokela phambili sibili utshela abantu ukuthi kwakusenzakala.
Elesibili kwakusiba ileli eloku amabutho ayebamba inkunzi beyiqinye inkunzi lana beyibhukudele ize ife beyibulala ngezandla bengayigwazanga ngomkhonto noma bengasebenzisanga isikhali. Yikho okwakubizwa kuthiwa ikwetshwama. Bese kuthi ke ngemva kwalokho kuzathi izigaba zonke zizafika laphana lokuyabe kukhiwe emasimini okukholakala ukuthi sekuvuthiwe lokho kwakusenzwa ukuthi ke kwakuhamba izalukazi ezazingasangeni engizathi mina emacansini njalo futhi esesiphelele izinsuku zaso ngethemba abazo ngizwa abalaleli ukuthi lapha nzama ukukhuluma isintu bese kusiba lezi labantwana abancane nje abangakazi lutho nakhona lapho futhi ngicabanga ukuthi abalaleli bazangizwa ukuthi mangithi abangakazi lutho ngisho ukuthi abantwana bamsulwa babe hamba ke lalezi zalukazi emasimini bengena kuwo wonke amasimu ezakhamizi zonke behamba bequnta ke lokho okucaba ucaja ngalokuthi sekuvuthiwe hamba bekuqunta bekuqunta behamba nako bekubuthelele kuzothwala ke kuyiwe khona le komkhulu
hayi ke singagqiba khona bo babangwenya
ngaso kufika khona la komkhulu kuinkosi yona eyayizanikeza kwenziwa isiko nje elalithinta kakhulu uqiniswa kwesizwe ngemva kwalokho inkosi isizogunyaza ke ukuthi hayi uZulu wonke sengaqala manje ukuthi adle emasimini adle soku izilimo eziyabe sezivuthiwe kwakungavunyelwa ngempela ukuthi umuntu atholakala esidla inkosi ngakagunyazi esingathi thina yiku officializer ngolimi lesimanje kwakufanele inkosi iqale ku officialize kukhona ke imithandana yayisenziwa khona lapho kuze lelo siko phela libe isiko elizabikwa nakwabaphansi ukuthi ke kubonge nomveli inqanga ukuthi ukwazile ukuthi isizwe sakhe asinikeze ukudla bese kuvunyelwa ke bonke abantu ukuthi ayisebengadla kwakuthi ke nxa ubuchinswa khona lapho abantu baze besebetsheba ke ngalokho kudla okuvela emasimini betsheba nje amalungu omzima wonke ukuthi adoloqina doloqina doloqina nokuyindlela ikhombisa ukuthi umuntu unikezwa amandla avela ezilimweni ukuthi aqine ngempela nxa esekudlile lokukudla abe yindoda noma abe ngumama ozoqinisa umuntu
aye olamhlasi malapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu suku zonke besixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko ngethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo
Sengana masiva wenzi bomandla laba bamkhulu namasiva belobola
sibe sizwe ezokholo lesiKristu silontuka melikomo
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyabonga ukwamukela kuhlelo
usiphatheleni lamhlanje
Nizabala ku-Isaiah chapter 9, iverse ka-6. Ngokuba sizalelwe umntwana, siphiwa indodana, umbuso uzakuba semahlombe akhe. Negama lakhe liyakuthiwa umluleki omangalisayo, uNkulunkulu onamandla, uyise ongunaphakade, inkosi yokuthula. Ngiyabona ukuthi kule viki leviki lelandelayo kulokuphithizela sonke sikhangelele ukuthokozelela ilanga esilibeka ngokuthi ngelokuzala kukaJesu ilanga leKhisimusi leChristmas kodwa kuqakathekile ke ukuthi sizwisise ukuthi kuthoni njalo ke sithokozelane okokuqala siyahlangana naye lapho Isaiah esithi yena sizokuzalela umntwana sizokuphiwa indodana ngoba umbuso uyabo phezu kwamahlombe akhe kuthoni lokhu okokuqala sinanzelela ukuzehlisa okwenziwa uNkulunkulu bengathi umusa kaNkulunkulu kithi thina abantu ngenxa yokuthi sasisehlukanisiwe laye uNkulunkulu simele njalo sibe ngabantu abazakuba ngaphansi kolaka lwakhe kodwa uNkulunkulu wananzelela ngomusa wakhe ukuba kuyadakala ukuba abantu basindiswe wadinga yonke into ingilosi kumbe singathi abantu amaprofita wonke kwakungeke kwenzakala kwadingakala ukuthi indodana yakhe eyodwa ibe yiyo ezayo ngakho kokuqala siyananzelela lapho Isaiah ukuthi ngokuba sesizalelwe umntwana uNkulunkulu wabuya engumntwana wazalwa engumntwana engumuntu enjengathi esenzela ukuthi azwisise njalo akwanise ukuthi abe ingxenye yethu ukwenzela ukuthi nxa esindisa kungathiwa hayi wayekwanisa ukumelana lesono ngoba wayeyingilosi kodwa wamelana lesono wamelana lokuhlukuluzwa lapha emhlabeni enjengathi engumuntu wenyama njengathi ukuzala kwakhe yena uJesu kwayivele kumangalisa ngenxa yokuthi umamakhe wamzala engazange ahlangane lomuntu ongubaba wazalwa ngamandla kamoya oyingcwele ilizwi likaNkulunkulu lithi lona siphiwe indodana uAdamu wokuqala owayengumuntu wehlulwa yisono kodwa uAdamu wesibili owayenguJesu Kristu wasinqoba kisono esiphambanweni ngokunqoba kwakhe isono lokuchithakala kwegazi lakhe wasenzela waphawula ke isivumelwano esitsha phakathi kwethu laye uNkulunkulu esenza ukuthi sibe ngabantwana bakaNkulunkulu nanzi indaba ezinhle okwesithathu bengifuna ukugcizelela yonke imini imbuso izokuphela kumbe kungabe kungamakhosi kumbe kungabe kungamapresident kumbe kungabe kungabo-queen labo-king kuyaphela konke kuyothabalala kodwa umbuso wakhe ongaphezulu kwamahlombe akuJesu kawusozuphele ukhona kuze kube naphakade umlaleli wami ngifuna ucabange ngalindlela sikholisa silungisele ikhisimusi asithokozelele nini ukuthi uNkulunkulu wehla engumuntu njalo eyindodana ezosindisa ezosikhulula esonweni
akuyiphethe mfundisi
sasithandazeneni baba ngegama likaJesu siyabonga ukuza kukaJesu eyindodana ezosindisa njalo esikhulula lapha emhlabeni baba sesithandaza ukuba ngabe ngokuzwa lilizwi lingangena enhliziyweni zethu uJesu azalwe kakutsha phakathi kwenhliziyo zethu asikhulule esonweni ngegama likaJesu ngiyathandaza
lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo
siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo kuhlelo lwabatsha ake sizwe ezwa uJesus Banda exoxa losakhulayo ohlala eLower Gweru
uJustin Jabang wenzani lapha mnumzana Jabang mina ngiza ngokugebha mphila ngokugebha ndodayo ikukumphilisa ugebhani phela igolide ulithengise nga ulithengise emayini ezimayini ezibezabona ebantwini labathengayo
hhayi umayini
uyimenethe
ba ishamruk mayini kwendenza kwa
unjani kodwa umzimo okukhona ehlala nabo lapha le
umzimo esikhona kodwa kubanjilwa kuphi akuphileke ukugebheni lapho ngoba emamayini yonawo la maprize angikhona egold sicinisekelwa ngamabhond izinto azadingeki ngamabhond
libanjelwa njani nxa siliyabanjela
kunje kuthengwa ngamabhond kuthengwa ngiyiyusa igold ngiyiyusa yi 50 something 52 but we find ukuthi ona bona bemayini wangkhona bathenga amata babe find ukuthi bakuthengena ngama 20 something befake ibhond xa surate ngoba into zangkwanzima
wena ule muli
imbuli layo
ubaphilisa njani
hayi kuncengisa jisa akulo ukwenza kuncengisa
uncengisa ubambabamba lapha nalapha
lapha nalapha
kwenzela kuthiwa kugcwele kanti singiyalibona bagcwele lapho ugweja liyenza njalini alilwi kuthiwa lalimazana
hayi akungokulo kathi sakukho hayi kathi sakula kulo
azaba kutshaya wena
hayi hayi akazi njalo akazi njalo
kodwa kungani kungoba bakuphela bagebhela
kuhlangene nabomama bakhona bagebha
bagebha
zindawo ezijeniwe kulabo indawo egebha omama but behlangene nabo baba futhi njalo
lapha lizwe uEzra Jesus Banda exoxa losakhulayo ongutshekeja ohlala eLower Gweru singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo abantu abaningi sebelungiselela ikhefu lekhisimusi eZimbabwe ngesikhathi limemetheka ngamandla igcwane le-COVID-19. Odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa uthomba ibhayisikili esuka eGoli elubhekise eZimbabwe. Uyakhala ugogo othi kanikwa ukudla ngabalandeli bebandla leZANU-PF lohulumende. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Wolivalelisayo uGibbs Dube.